ngathi mina singabe nethemba lokuthi uzaphuma into uzayo lempumela lezinto ukuthi iZimbabwe isikole bese iZimbabwe sikhishwe. Ukuqala kwemihlangano engibona njengani izaba miningi kakhulu ukuthi sikhulumisane nalabo abe-Credit Club. So kusasa ithemba esinalo yokuthi kuzohamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yokuthi sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa asingabe lethemba elikhulu kakhulu elokuthi uzoba le-breakthrough.
Ye, kodwa ukuze kuthi gwaqa abantu abaningi kangaka leziphathamandla zamabhanga kungabe kusitsho ukuthi kuyathembisa yini?
Ithemba likhona, ithemba likhona sibili ukuthi abantu bathalentekani bafune ukukhuluma kodwa into okumele sikhulume ziningi kakhulu kokuthi angiboni siphela ngelanga elilodwa.
Singabona-ke eleZimbabwe ekugcineni lisesulelwa izikweleti elilazo kumbe kuyabe kule migoqo ethile.
Uzaba lama-conditions azabakhona sibili ukuthi nxa isikweleti lesesulwa kumele balandele ama-conditions lawo. Njalo kuzothatha isikhathi sibili angiboni isikweleti lesi sikhithwa sonke nesikhathi sibili. Ngibona njengani kunjalo lama-conditions nxa enye i-condition ingafika bahle bakhiphe okuyibhiliyoni nyana. Kodwa angiboni ukuthi uzakhithwa wonke masinya njalo uzakhithwa wonke isikhathi sibili.
Kungani usithi mhlawumbe asisoze sesulwe sonke lesi sikweleti? Kuyini okuyingxaki?
Uzananzelela ukuthi isikweleti esikhona siyi-14 billion abaningi ama-areas ukuthi iZimbabwe ibingabhadali so kulama-areas akhona. So ngokubona kwami bazabe belandela abazakunika iZimbabwe ukuthi nxa iZimbabwe isithi iyakwazi ukuthi ibhadale ngendlela leyo yiwo amanye ama-conditions azabakhona. Njalo ethi singareforma njani i-economy yethu yiwo amanye ama-conditions engibona azabekhona. So konke lokho angiboni kwenzakala ngelanga elilodwa.
Okokugcina njengoba sibona kusithi gwaqa lapha iziphathamandla zamabhanga abalulekileyo lenhlanganiso zamanye amazwe, singabona ukuthi eleZimbabwe sebefuna ukuthi beliphathise ngempela ukuthi ekugcineni kungaphumelela.
Isifiso esithi abantu amanye amazwe aphathise iZimbabwe sikhona sibili. Yikho sibona abantu ama-embassy akhona, amabhanga akhona, isifiso sikhona. Kodwa ukukhulumisana yikho okwakusilela ukuthi kengila inkulumo phakathi kweZimbabwe namanye amazwe lawo ngendlela leyo esayibona through i-conference le. So i-conference le izanika iZimbabwe ithuba lokuthi ikhulume kumbe iphume egcekeni ukuthi yena ifunani. Njalo amanye amazwe abonisane layo ukuthi nxa kuyukuthi i-economy izaphumelela kumele-ke kuhambe kanjani.